lingalisho nanjani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngoChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphatha amandla senhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Resident Association sixoxa ngabakwethulele intatheli zindaba emhlanganweni ababelazo ngolwesihlalo
ukukhuluma ngolutho ngizama ukulungisisa kasiyonto yosuku lodwa ngakho ke imibiko lesiyethulayo iveza imizwa yezakhamizi ngezinto ezimbalwa eziza kuthi sizethule kakhulu kukhulunywa kakhulu ngezinto eziyisikhombisa ezigoqela amanzi amarates i-city parking ekhona kobulawayo ukuthengiswa kwezitandards ezindlu ukubuthwa kwezibi kugetsi kanye lekhala i-continuous assessment learning activity le esihluphe abantwana labazali okokuqala ke ngendaba yamanzi izakhamizi zakobulawayo zikuvezile ukuthi ukuvalwa kwamanzi azikuthakazeleki ngenxa yokuthi kugcina kubangele ukuthi kube le mikhuhlane eqhamukayo. Siyakhumbula ukuthi endaweni yeluveve kuke kwaba lodubo lokuthi abantu bagcina beswelakala ngenxa yokugijinyiswa izisu umkhuhlane obangelwa yikuvalwa kuvulwa amanzi. Ngakho-ke izakhamizi zakobulawayo zikuveza sobala ukuthi ukuvalwa kwamanzi khonokho sokukhona kwabo 24 hours, 48 hours kubangela ukuthi izakhamizi zicine zehlelwe yimikhuhlane. Siyakwazi ukuthi sikhuluma nje uwat 17 lowat 19 iphumla north nephumla old kuye kwaba khona ukuqhamuka kwesihudo lakhathesa abanye abaphilanga ngenxa yalokho khonoko ke kunanzelwe ukuthi kubangelwa yikho ukuvalwa lokuvulwa kwamanzi ngemva kwesikhatshana ngoba izimpompi lezi zazisevusile kwezo sithi Rusiliana ke isifinyelela ezindlini zabantu abantu banatha amanzi lawana abe engasalungelanga impila kahle yikho ke izakhamiza kobulawazi kuveza sobala ukuthi nxa sikhangela ukuvalwa kwamanzi kungangcono isithi khansili ime ukuvalwa amanzi lawa ngangcono kwehliswe mhlawumbe ipressure kuma valves ngale ukuze ezinye indawo zingatholi kodwa ke ayabe khona amapiping ukuze amapipe langaru zibeze zisitsho ukuthi lokhu kuqalise ukuvalwa amanzi ngathi i-water shedding izimpompi ezidabukayo ziba nengakhulu so ziyakhuthaza ukuthi kungaba njani ukuthi kwehliswe ama valves kodwa kungavalwa completely kusale ezinye indawo ephuma kwezinye indawo ngwela singaphuma ntambama kumbe usuku kodwa ke kungaze kwavalwa ngoba konkana sokuzadala inhlupho eziningi kakhulu sikhona lapha emanzini abanye kuzwakala kuyikuthi sebethathela izimpahla ngenxa yokuthi sebevalelwa amanzi nxa ke besehluleka ukuthi babhadalele lawo manzi so yikho abantu besithi kunganjani-ke njengoba lentengo yamanzi le sikhwele kangaka amanzi ahlale khona ezimpompini sihle sibambanise lama-rates khonapho uzulu uyakhala kakhulu ngesinqumo esithethwe yibulawayo city council ngoba uzulu kazangatshelwi siyakhumbula ukuthi ngomnyaka ka-2021 kuthe kusenziwa i-budget consultation ka-2022 izakhamizi zazikhuluma ngemali yezimbabwe izimdola akuzange kube le budget yenziwa nge-US dollar so izakhamizi ke sezibuza ukuthi kanti le US dollar osokukhulunywa ngayo ukuthi waphose i-$30 emalokishini lawa angentshonalanga bayithethe ngathi ngoba bekumele babuye bethwele esingathi yibhajeti ka-2017 lo-2018 eyiyo eyayizalwa umkhombandlela ukuthi sithe sicina nge-US dollar bekubhadala imali engaka kodwa kathesi kathi sebefike njani kule abayiqambanga so izakhamizi ke sikhuluma ngalokho ukuthi mhlawumbe licebo lakho city council ukuthi agcine ethathela abantu izindlu ngenxa yokuthi bangaka abazenelisa ukuthi bayibhadale leyo mali njengoba ikhwela ngolwesibili ngolwesibili so sikhuluma nje kuyona linyanga mbe kunyanga ezayo zebe zingafanani imali lezi ngama RTGS kodwa izisebenzi labazisebenzayo bakhala ngokuthi imali abayiholayo kayikhweli ngeviki ngeviki njengalokho kwenziwa i-interbank rate so izakhamizi ke ziyakhala ngalokho so ngumbiko wathi siwudlulisa lokho ukuthi sikhathi lawuzwe ukuthi izakhamizi zithi sokushaye kwazela kananzelele ukuthi bekunani ukuthi kubuye kuzoqophiswana nge-US dollar fika ngoba i-US dollar fika leyi yiyo edetermine ukuthi izim dollar mbi-RTGS fika izala ngubani nge-interbank rate kodwa kusithi kancili wazenza isihlakaniphi kumbe ziyatho izakhamizi ukuthi usithi kancili uzenza yena ohlakaniphileyo ngoba nxa ebuzwa utshelwa ngokuthi basebenzisa i-interbank rate kodwa i-interbank rate yakhona ikhanya ihamba ngomhlubu lo wodwa ukuthi kuyabe kusuka kwizim dollar isiya ku-US dollar isuka ku-US dollar isiya kuzim dollar so khonokho bathi kakuqondise usithi kancili wabuye ebantwini
lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngoChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani.